siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Namhlanje ke sixoxa lonkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Iselifikile ilanga lokunanza amaqhawe. Ungathini wena ngalesi sikhathi sikhangela ubana ilizwe likwesiphi isikhathi?
Hey, ngikunzima uyazi ukuthi amaqhawe anazwa njani baba, ngoba nxa sikhangela isimo leselizwe okukhangelane labalweli benkululeko, okukhangelane labantu bonke esilabo khonapha elizweni, kunzima kakhulu. Abantu bayahawula, abantu bayadubeka baba. Ilizwe alisakhanyi, le njongo yokuya empini ayisakhanyi. Abantwana they are accusing us ukuthi kathi lathi vele lizwelani, sibiseleni kathe sasikhona than lokho elikwenzayo.
Ye, siyabona ukumana abanye abalwa impi yenkululeko bathi bona lokho abakutholayo akweneli, njalo bafuna ukuthi kuphiwe labantwa babo lokunye okunjalo abathe bayakufuna. Liyavumelana lakho yini?
Mina ngithi ngabe abazali benkululeko yibo abamele bathole lawo ma-benefits. Abantwana bebemele amabeli benkululeko bethole enough to empower abantwababo. Bathina sanigilitha kakhulu okokuthi kathe sesingabantu abakhalayo, sesifuna ukuba ngabantu abazasifundisa kuze kufike ilanga lomsizi. But ngendlela ngabe sisendaweni e-right, thina singanakekelwa kutho ukuthi labantu abethu siyafanisa ukubanakekelwa. Kodwa asizange sithole ukunakekelwa, asizange sikhangele njengabantu. Yikho khathesi ngo-crybaby, ngoba asinalutho vele, uyaphophaza, asinalutho. Ngabe sinobutho, ngabe amboni ukuthi khonokho kwenzakala. Nxa khathesi kambe mina ngingathi uhulumende akuthengele mina impuphu, athengele umntanami, uzagcina kusasethengela lo mzukulu. But mina ngithi abaluleli benkululeko khathesi lapha abakhona abancedise, kuba bayimele kube right ukuthi bancedisiwe bakwanise ukuziphilisa.
Ye, sike sezwa njalo abanye besithi bakhona abangaphiwanga ngitsho ngemva kokulwa empini, kodwa bathe befika lapha kwaswelakala ubufakazi. Lina njengabanye abalwa impi yenkululeko, bakhona yini elibaziyo abakusimo sona leso, njalo kukhona na elikwenzayo ukubaphathisa?
Abaningi kakhulu. Njengokalakithela amaNdebele, abaningi abazange bathole khona ukuncediswa. Bengatholanga ukuncediswa kunjalo. Kwakuvele ubandlululo lwaluvele seluqalisile ukuthi kuncediswa laba kakhulu laba hhatshi. So into yakhona i-affecthe ngapha emathebelendi kakhulu kuma-exisit. Abaningi lakathesi lokhu bethengiswa amanga kulanto ephumayo. Kathesi vele akulalutho. Imagine umuntu lost isikolo sakhe, kazange afunde, wahamba waspenda those years eganyeni, eqeda khonapho ngasakhanyelwa, sekukhanyelwa bona umbana abalutshana okumele bade basuke.
Manje lona ilanga leli libona ungani indlela elinanzwa ngayo lihambelana layo na, kumbe libona ungani kukhona ngakwenziwa ukuze lane lalwa impi yenkululeko libone ukuthi hayi siyananzwa la?
Ilanga leli sikuthi lapho sithuthukile kakhulu. Sinabafowethu abantu abasala kubo Zambia, eMozambique, ema-Angola, endaweni ezitshiyeneyo. Iindawo zonezi bekumele sibili ngalesi sikhathi somnyaka kube lokuthi abantu labana kuyahambwa kuyenzwa konkhwana amasiko ukuthi kuhanjeke isikhumbuzo sikhona ngani, sibavakatshela abakwanisile ukuyafika abahambe bezise. And kungabi i-expect yokuthi yithi kufanane labasemozambique ukuthi bathwala ngurhulumente. E-Zambia urhulumente angenele, e-Angola urhulumente la angenele, kufanane sihambeni sonke sikhumbula abanye bethu. Njalo ama-shrines abo must be well protected, abe yi-heritage, abe yinto ezaziwa noma ngumntwana uphi akwazi ukuthi ugogo wami kumbe ukhokho wami kumbe ubani bani wami ngomnyaka onje waphela e-Zambia, waphela e-Mozambique, waphela e-Angola.
Hayi, kuyezwakala isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sikonke, kodwa ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga balaleli, ngiyabonga.
Hayi. Hayi, lathi sibongile ube lelanga lokunanza ilanga lenu elihle.
Ngiyabonga baba.
Lo-ke ngunkosikazi Queen Maligwa, omunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.